Izingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle eZimbabwe, kodwa abalimi ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni okuvele kungani kuhle izulu bakhuthazwa ukuba bathenge inhlanyelo evuthwa masinya njalo bayithenge kumavinkili aziwayo awezokulima ukuze babe lesivuno esihle. Enye yalezi ngcwethi ongumqondisi wabalimisi kugatsha lwezokulima esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba bangayengwa intengo ephansi eyabithengiswa ngayo ngabantu abathengisela phandle kwamavinkili aziwayo.
Kwisikhathi balimi lapho sokumele ukuthi ngabe silungiselela okuqinileyo lokho esiza kulima esiza kufuya kumnyaka u-2020 sisiya ku-2021. Izulu seliseduze balimi, nanku sekuye kube lemkhizo lapha nalapha, ngakho kasiqinene kulungiseleleni ukuze sithole isivuno esihle ekulimeni. Kumele sibe lenhlanyelo, inhlanyelo elohlonzi, inhlanyelo ethembekileyo, inhlanyelo eqondileyo ehambelana lo mango lapho olima khona. Kakhulukazi nxa sikhangele isigaba seMathebeleland, siyabe sithi kasiqineni ngezinhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, ezivuthwa ngaphansi kwe-120 days kusukela kuqalisa ukuna kwezulu kusiyafika lapho eliphetha khona. Yebo, kambe sikhangelele ukuthi lonyaka sizathola izulu elingcono, kodwa kuqakathekile ukuthi sibe lenhlanyelo ehambelana lomganga wethu. Sesiyathenga-ke izinhlanyelo emavinkilini, singayibona engani yadula, sibe sesiyengeka siyethenga inhlanyelo ethengiswa phandle. Asinanzeleleni ukuthi ngalesi sikhathi kuba lezigangi ezithatha umumbu wesiphaleni ziwuhuqe njengependa ehlambelana lalo umuthi osetshenziswa ekuvikeleni inhlanyelo ukuphehlwa, bese befaka emaphepheni besiyathengisa ezitalakthini. Kasingayengeki-ke sithathe leyo nhlanyelo sisithi sidinga inhlanyelo ethengekayo. Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho.
Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi abalimi lonyaka basengozini yokuthenga inhlanyelo ethengiswa phandle kwamavinkili ngoba emavinkilini iqanse okwethusayo.
Ngilesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga leyo nhlanyelo? Njalo i-US dollar lelo ngubani olirholayo ebantwini beZimbabwe? Olirholayo ngubani? Lokho kunje kunzima, kuyesabeka. Kuyakhanya mpela ukuthi hayi ubuzima silabo, sokumele abantu bathembele enkosini, ngoba laba abantu esibakhangelela ukuthi kumele basenzele, hayi aso bantu kumele sithembele kibo.
Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika, $35, umgodlo wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-$3,000 emgodleni we-10 kg yomumbu. Abalimi bathi umvundiso lenhlanyelo yamazambane akukatholakali okugoqela leyamabele amancane. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingananga kuhle okuchiye inengi lisebunzimeni, kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abanengi sebeqalile ukuphendula lokulungiselela umsebenzi wokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.